Soku izika disenda baku VOA Ndebele.
La mingitatele lituba ngibongeke uJonga Khandemiri obesi phathelake indaba ngolimi lwesiTshona. Lingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesihlanu mhlazi ku-29 Mpandula 2022 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, amatitshala athi lanxa ayethembise ukukhalala umsebenzi ngenxa yokungengezelelwa iholo, basebenza ngoba besethuselwa ngokuxotshwa lokuhlukuluzwa.
Akula hulumende osipholisi US dollar. Hulumende usinika i-allowance ye-COVID $75 US. Ayi-cushion allowance $100 US. Ayiyo lapho ahamba khona ayenza ihlaya athi uselungisile imali yezisebenzi.
Iningi lilokhe likhala ngokucithwa kwamandla kagesi mahlayana elizweni, osekubangele ukuthi abantu bathwale amagabha avuzayo bedinga ezinye indlela zokuthola okokusebenzisa.
Ukuhamba kukagesi kusuka kube lemithelela eminingi kakhulu engemihle. Nxa sinanzelela uzafica ukuthi abantu ikakhulu omama sebesiba lomlando wokuthi bayidinga inkuni, bagcine bengena emathokothokweni lapho sebengabanjwa khona iganyavu.
Ibandla le-Citizens Coalition for Change lithi uhulumende uqamba amanga isithi amafekitali akobulawayo abhidlizwa izijeziso zenotho ezetheswa inkokheli yebandla le-ZANU-PF.
Sokufanele ukuthi abantu bathi gwaqa babone sibili ukuthi bangayibamba njani, ngoba sokusobalwa ukuthi ZANU-PF sivika ngama-sanction wona angekho, ububi lokwehluleka sebephongukufika nge-sanction.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Amatitshala athi lanxa ayethembise ukukhalala umsebenzi ngenxa yokungengezelelwa iholo, baya emsebenzini ngoba besethuselwa ngokuxotshwa lokuhlukuluzwa. Lokhu kulandela umbiko wethulwa ngumanyano wenhlanganiso zamatitshala o-Federation of Zimbabwe Educators Unions kumbe i-FOZEU, eyazise ukuthi amatitshala azakhalala umsebenzi kusukela kuyona le iviki, kodwa lokhu akwenzakalanga. Inhlanganiso elela ilungelo lamatitshala emaphandleni e-ATUZ isole okwenziwa nguhulumende isithi usebuyisela emuva imfundo yabantwana ngokungabhadali amatitshala iholo elifaneleyo. Sixoxele isikhulumeli senhlanganiso ye-ATUZ, umnumzana Themba Kuye Moyo.
Sithinxa sicela kuhulumende ukuba akhangelisise iholo lethu, azame ukulithi alithuthukise liyefika ekutheni i-living wage. Ekuthine siyibona i-living wage iyimali esasiyihola kungakafika u-2018 October, imali yayingange $540. Ngaleso sikhathi ngidatele mfuna ukukhumbula ukuthi isinkwa sasiyi-90 cents. Namuhla umbalisi uhola imali engafiki $100 US kusala yakhe nxa sikhangela i-RTGS. Ngangezwa abantu besithi uhulumende kholisa izisebenzi zakhe i-US dollar. Akula hulumende osiholisa i-US dollar. Hulumende usinika i-allowance ye-COVID $75 US. Ayi-cushion allowance $100 US. Ayiyo lapho ahamba khona ayenza ihlaya athi uselungisile imali yezisebenzi, ayethi ufake i-25% ye-$100 ye-allowance. Nxa sikukhangela thina sifuna i-$540 US. Hulumende nethi nxa siyahlala phansi reviewer athi uyenza 50, athi uyenza 20%. Sizama ukukhangela sibona ukuthi kuthi kasihambi sonke lo hulumende. Sithi nxa sesibhalela ugubu amadanga incwadi asiphendule, asitshele ukuthi uhulumende useyenza imizamo eminingi, ikhuluma ngabo 100% increment yemali engasimali. Abantu bengalibali ukuthi ibond i-RTGS iZimbabwean dollar asomali, ngesilungu bathi i-surrogate currency. Imali yana yathi ifakwa ngomnyaka eyafakwa ngawo, kwathiwa senzele ukuthi senelise ukube sinikana intshintshi. So uhulumende usiholisa intshintshi ugubu amadanga. ngathi bakhweza 100% injinji. Izisebenzi kakusazizondisi, izisebenzi kakusazethusi.
Manje njengoba belike lazisa ukubana uhulumende nxa engafezi izifiso zenu lizatshengisela ngokungayi emsebenzini. Ungasitshela ukuthi kumi njani kwakathesi ngodaba lona lolo?
Umzabalazo wezisebenzi phecelezi i-workers strike elizweni leZimbabwe ihlangana lezinto eziningi ezivalisela ukuhlukuluzwa kwezisebenzi, ukuhlukumezwa kwezisebenzi okukhulu kakhulu, ukubotshwa kwezisebenzi zingelamacala, ukuxotshwa emsebenzi okungekho emthethweni, ukumiswa emsebenzini okungekho emthethweni. Konke lokhu yikho esithi nxa sibiza isimemezelo sokuba izisebenzi kodwa kuyisinqumo esisithathe ekucineni sokuthi izisebenzi kazibeke phansi izikhali, sihlala sivulile iminyango silalele ngezindlebe zethu ukuba sinxuswe, hhayi siyenxuselwa ihlaya le-NJNC. I-NJNC kunini sakhuluma kwaze kwafika ibi izinga lokuba uhulumende laye hayi siyamangala. Kathesi uhulumende nxa esebiza into ayidikizayo, nxa seyibiza into layo ayikhulumayo ukuthi hhayi ayisisebenzeli nxa sixoxisana ngemali, sokumele kuvulwe inkundla ezintsha zokuthi abantu izisebenzi lohulumende lomqhathi hlalisane phansi kukhulume ngeholo. Nangu uhulumende uvuke buyela khona phana emanqweni mhlaka 26. Amalunga ethu e-Athuzi siyawabonga kakhulu njalo siwatshayela izandla ukuthi abeka phansi izikhali. Kulabantu abazakhuluma belandela amanga ayiwathenjwe nguhulumende ukuba umhloliso ka-grade 7 iyabhalwa kutshengisa ukuthi abantu bonke basemsebenzini, izikolo zonke bezilabantu kutshengisa ukuthi abantu bonke basemsebenzini.
Alo ke ngumnumzana Themba kuye moyo isikhulumeli senhlanganiso elwela ilungelo lamatitsha la emaphandleni i-Athuz ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 eselubhane. Iningi lilokhe likhala ngokucishwa kwamandla kagetsi mahlayana elizweni osokubangele ukuthi abantu bathwale amagabha avuzayo bedinga ezinye indlela zokuthola kokusebenzisa endaweni yawo. Inkampani ebona ngokwethulwa kwawo eZimbabwe Electricity Transmission and Distribution Company ithi udubo lolu lubangelwa luhlupho olusezitijini zekaribhale wange. Ukuze sizwe ukuthi udaba lolu luphatha njani abantu, usithandekile mhlanga we-Studio 7 uxoxe lomnumzana Thembelani Dube, isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association.
Uhlupho lwamagetsi koBulawayo luqhubekela phambili singazi kumbe ilizwe lonke, kodwa kukhanya ngantiwa ilizwe lonke kunjalo. Esikunanzelelayo ngohlupho lwamagetsi ukuthi emalangeni adlulileyo kumbe singathi emavikini adlulileyo lukhanya lusengezeleleka. Sike sabona le mbiko ephuma kuyo izesa eveza ukubana bebeke baba lomhlangano yalalela laba abagebhi imigodi kumbe singathi ngama-miners. Kulowo mbiko-ke bebekuvezile ukuthi uhlupho lwamagetsi ukhanya luzaqhubekela phambili, ngakho-ke kalu-afekthi kumbe kaluhlukuluzi laba bembayo kuphela, kodwa luhlukuluza lathi izakhamizi ngenxa yokuthi akula sikhathi esiqondileyo ukuthi amagetsi azacitshwa nini. Emalangeni amabili adlulileyo lapha koBulawayo abehamba azaphenduke phose phakathi kwamabili ebusuku. Ubuvuku wabona ekuseni uthi usathi kumbe wenze lokhuyana bawacitshe futhi azayephenduka phakathi kobusuku. So udubo lokusilelwa kwamagetsi luyaphambili, ayisikho koBulawayo kuphela, ngengaxoxa labanye abangaphandle kwedolobho beveza ukuthi labo bahlangana lohlupho olufanayo. Mhlawumbe kungabe kubangelwa ikusilela kokugaywa kwamagetsi kumbe njalo kuyikuthi lapha abathenga khona kibo South Africa la kwezinye indawo mhlawumbe labo bangaba lohlupho olufananayo kumbe ababhadali kuhle abantu bezisa imbelizwe sithi alibhadali izikweleti, maybe sokubangela ukuthi sigcine singasatholi igetsi kumbe i-energy eneleyo.
Njengenhlanganiso selike laxoxisana leziphathamandla eziphathelane lalolu daba na ukuthi lizwisise ukuthi imbangela yini njalo ingaqedwa ngani?
uhlupho lwamagetsi kobulawayo luqhubekela phambili singazi kumbe ilizwe lonke kodwa kukhanya ngani kuthiwa ilizwe lonke kunjalo. Esikunanzelayo ngohlupho lwamagetsi ukuthi emalangeni adlulileyo kumbe singathi emavikini adlulileyo lukhanya lusengezeleleka. Sike sabona le mbiko ephuma kuyo izesa eveza ukubana bebeke baba lomhlangano yalalela laba abagebhi imigodi kumbe singathi ngama miners. Kulowo mbiko ke bebekuvezile ukuthi uhlupho lwamagetsi ukhanya luzaqhubekela phambili. Ngakho ke kalu affect kumbe kaluhlukuluzi laba bembayo kuphela. Kodwa luhlukuluza lathi izakhamizi ngenxa yokuthi akula sikhathi esiqondileyo ukuthi amagetsi azacithwa nini. Emalangeni amabili adlulileyo lapha kobulawayo abehamba azaphenduke phose phakathi kwamabili ebusuku. Ubuvuka wabone ekuseni uthi usathi kumbe wenze lokhuyana bawacithe futhi azayephenduka phakathi kobusuku. So udubo lokusilelwa kwamagetsi luyaphambili ayisikho kobulawayo kuphela, ngengaxoxa labanye abangaphandle kwedolobho beveza ukuthi labo bahlangana lohlupho olufanayo. Mhlawumbe kungabe kubangelwa ikusilela kokugaywa kwamagetsi kumbe njalo kuyikuthi lapha bathenga khona kibo South Africa la kwezinye indawo mhlawumbe labo bangaba lohlupho olufananayo kumbe ababhadali kuhle abantu bezisa imbelizwe sithi alibhadali izikwelede maybe sokubangela ukuthi sigcine singasatholi igetsi kumbe i-energy eneleyo.
Hello ke ngumnumzana Thembelane Dube isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association obephoqa icingweni le Studio 7 ekobulawayo. Studio 7 ithinte umphathi ntambo wezamandla kaGetsi umnumzana Soda Jemu, yena othi angeke akhulume le Studio 7 ngoba engaphandle kwelizwe. Ivandla le-Citizens Coalition for Change lithi uhulumende uqamba amanga esithi amafikitali akobulawayo abhidlizwa izijeziso zenotho ezetheswa inkokheli yebandla le-ZANU-PF. Sixoxe lomsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC, umnumzana Felix Magalela Mafasibanda.
Bathi bona sebediniwe ngokukhulunyelwa amanga besithi bona ama-sanction yiwo abhidliza i-industry kakhulu kobulawayo. Bona abantu bakobulawayo baphuma mhlophe besithi industry yabhidlizwa ngabantu ababebulala abantu bakobulawayo betshintsha ama-industry bebahambise eHarare ngabomo baqhatsha abantu abangazi lutho. Siyayazi ukuthi sasilamathi siyasile Dunlop nama-textiles nama-industry amaningi amanye akhutshwa ngabomo esiya relocatewa eHarare. Konke lokhu babesenzela ukuthi abantu bakobulawayo banxaphe inhliziyo khona bezalandela iZANU-PF. Liyakwazi lokhu esazuzuzibuse since 1980 iZANU ayizange ibe labantu abaningi ephalamenti. Konke lokhu babekwenza bezama ukukhawulisa lokuhlukumeza abantu bakobulawayo ngoba abantu bakobulawayo iZANU abazange bayithanda abayithandi ngezenzo zombhuqazwe. Namhlanje baqamba amanga besithi ama-industry abulawe yi-sanction bahamba bedobha abantu babo bazenze ama-business executive behumuza nje.
Amazwe angentshonalanga afaka njani izijeziso, kuyini okungaba kwabangela khona lokhu?
Thina sithi ama-sanction awalapha eZimbabwe enziwa yiZANU-PF bonabo abafuna ukucatsha ngawo. Ama-sanction kwafakwa ama-sanctions abantu abalutshwane okuthiwa ngama-targeted sanction. Kodwa sesibonile mhlophe ukuthi iZANU-PF iyenza i-corruption, iyenza ububi, bekusidla izimali zikahulumende. Khathesi kulabanye abantu abanjengobaba uKembo Mhadi osebenza meleli uhulumende ehola kuhulumende, yena vele sebamxothi ukuba ngu-vice president. Kayisiwe yedwa kulabantu abaholayo ngamanye amabizo behola kuphesi kahulumende. Ngakho ke siyaxwayisa amahlabi ezulu ukuthi i-sanction ayizange ize diliza. Yayizama ukutshela abantu ukuthi hayi lungisanini i-record ze-human rights. So kungaba kuhle sibili ukuthi i-sanction le ikhangeliswe kahle ngenxa yokuthi inzana PF sicatsha ngayo ingazi yehluleka ukwakha isikolo sikhaya sikhala nge-sanction. Yehluleka ukudinga imithi yamanzi sikhala nge-sanction. Yehluleka ukudinga mathi imithi yedipa imali yonibi sebezidlele bekhala ngama-sanction. So kufanele ukuthi abantu bathi gwaqa babone sibili ukuthi bangayibamba njani ngoba sokusobala ukuthi izana PF sivika ngama-sanction wona ngekho ububi lokwehluleka sebephonga ukuvika nge-sanction.
Lo ke ngumnumzana Felix Magalela Mafasibanda umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ekwabulawayo. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba ashiyeneyo. Iphephandaba le-News Daily lodaba lokuthi ugatsha olulwisana lenkohlakalo olwe-ZAC luthi lucubungula iziphathamandla zemthethwandaba labomantshi kulandela ukwekethiswa kwemithetho yesibambiso se-bail eyaphiwa isiphathamandla senkampani ye-COTCO uMaximo Njanji okokuthi othiwa yena wantshontsha i-US $5 million. Iphephandaba le-Herald lilodaba lokuthi owalwa impi yenkululeko umnumzana Hayten Nkomo obhubhe ngolwesithathu uphiwe inhlonipho yeqhawe lesizwe njalo uzangcwatshwa ngesonto. Unkomo wayekuvuyo lezimpra. Okwamanje sengidedela emuva ngilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Studio 7, Studio 7, siyalibingelela lonke balaleli bakwa Studio 7 lani elisiphathelela lezi zindaba. Siyalibingelela, siyalibonga njalo. Ngithanda ukuthi ngikhuthaze wonke umuntu ukuthi asisukumeni sonkeni siyevota. Singathi thina ngoba vele barobha kakuncedi, asisukumeni sonkeni siyevota ukwenzela ukuthi sibone ukuthi bazarobha njani nxa sisukumeni sonkeni. Asihambe nini siphakameni sonkeni siyemfaka umfana.
Linjani, linjani bantu Studio 7, siyabingelela lathi, siyajabula ukuthi ammessage ethu ma ingafinyelela lathi esinye sizele sikhuluma Studio 7. Ukhuluma ngoDavis umndumiso Nkomo, ngikhuluma ngisegoli, ngibingelela umfowethu Ngwenya Maurice Ngwenya ohlala egoli lapha e-Newlands. Siyazizwa inkulumo lapha abantu baphawula ngube endlebeni leyo ukuthi bona ama-sanction aseZimbabwe. Laba abantu bayahluleka nje ukubusa loko nje uthona bethu amasikhathi even uyakhipha namhlanje kusiyafika uDisemba iZimbabwe yabe noma injalo. IZimbabwe abantu babayibabusayo yibo abaluthi imali, imali iyadliwa lapha. Naso ubona abantu abaningi bephonga ujoyina izano PF beyayisapoti babefuna ukudla kuphela. Ngiyabonga, ngiyajabula kanti umlayezo wami ungafunda Studio 7.
Ngilingelela lonke uMastudio 7 wonke kunye nabentatheli zindaba kubo bonke nalisa kulela ngiyalithanda kakhulu. Masithi phambili emarapi yayingithanda kakhulu ngoba yiye siyehlukanisele izani PF esihluphayo. Izani PF sihluphile sibili, isihluphile Mastudio 7 about 42 years, kodwa silethemba lokuthi i-MRP sisenzele kuhle. Wavuleka igephu, ngiyamthemba umphakathi, ngithemba kuze kube laphakade. Yilobe engahloyini phakathi kokhetho
ukubuya luka 2023 kodwa senzele kwabasobala ngoba lamhlanje abalali abantu bezano enxa yaye abalali la uma studio sephethu siyabonga sengathi ungwadlela phambili lathi ama-audio ethu siweze kuweze ama-audio ethu kuweze lati kade sirekhoda asikaza lapho kukhulunywa khona sengathi singabonga singayenza kanjani
basakazi abahle linjani namhlanje ngithanda ukukhuthaza abantu ukuthi asiyeni bhalisa ukuvota abase-South Africa ngeBotswana lazo zonke ezinye iindawo kwamanye amazwe asameni siyebhalisa ukuvota labasecabe bhalisa ukuvota sisameni ukuvota ngobuningi bethu umnyaka ozayo mhlawumbe uNkulunkulu engasihawukela ilizwe lakithi lilunge abadala bathi akulahlwa mbeleko ngokufelwa asizamenini bantu bakithi umnyaka ozayo kube ngumnyaka wokulungisika izwe lakithi sesihlupheke kakhulu elizweni lakithi siphethe ngabantu abangacabangeliyo amasithizeni ngiyabonga abasakazi igama ngu-MK ngibuya elupane laphana eshabulanyana ngibingelele bonke abantu abasekhaya elupane emachiya chakabhandana kosebhuku usamagrevis ngiyabonga
salubonani basakazi be-studio 7 nangugogokhanye ngobulawayo sicela inews zesindebele ku-studio 7
salubonani ku-studio 7 sithanda ukubonga kakhulu kubasakazi we-Studio 7 labalaleli bonke ya mina ngithanda ukubonga kakhulu kuma-Change Champions abasebenzi abasebenzela ibandla lethu le-CCC hayi mkhulu umsebenzi eliwenzayo emagumbini amanomhlaba siyasibona singababiza sithi ama-foot soldiers abasebenza egroundini ababona everyday ukuthi abantu baregista ukuthi yonke into ihamba ngendlela 2023 le kwaobi kuyafezeka bethanda bengathandi i-ZANU PF iyahamba kulalapho ezocatsha khona
Alo, Studio 7, zinjani kona ngapho, eish, hati nasitengtine na, nchina kakhulu, eish, hafulomende, tuluye, tulega, raya, zindabi, hafungi, enza, akwaza, angunu, tira, chile, kumjena banyi, fumye, kutera, mjena banyi, experience, lapat nasista, tere, nani, njiti, ngapi, adisisa, ngapi, lunyo, angamazi, eish, akunzi, majita, wanko, nabotu, mbapu, experience, angan, Nyoni mazwe nama atakanti kona ngapo Lape kwere kona ngakuti zimbabwe zimlajiti zisiri Nifuti nivoli hile Kesi nzakala kupala nenda ziraichani
Hey Studio 7 umsakazo olonshonzi umsakazo onqimekayo Siyalincoma basakazi ngomsebenzi eliwenzayo Lenza umsebenzi omuhle kakhulu Thanda ubana ngibambele indaba ephathelane le CCC masisi lonke ngithi lingakhathazeki kakhulu siyazi ukubana impi enkulu esinayo esikhangelani nayo yibalot so asishayeni i-Gorilla Warfare sibe ngamalicatsha ngoba sisazi ukubana izano isingena langaphi langaphi lemlindini lebhalwini lebhalwini izingela ama-CCC so impi enkulu yi-ballot box so asilandeleni abakuchoyo siseza abantu abazisayo siseza abantu abalungileyo kodwa sisazi ukubana siya empini 2023 ku-ballot box singahluphani njalo singahlupheki kakhulu sihlupheke kudala so kasihambeni empini let's go empini
ngelele abafakazi labalaleli igama Mang Felix Dube olupani East amafutshane ngithanda ukulimukisa abantu bakithi ukuthi iZANU PF kayilandaba labantu kayila zelo ithanda ukuvotelwa ngoba phakathi kwesikhathi kayilandaba labantu but what election babuya ebantwini bathembise abantu izithembiso ezingasoze ziphutshe ezamanga baveze ama 50 kgs omumbu kuma overage baveze irice elenhlabathi njengoba izinto bezeze irice elenhlabathi bengithanda umbuzo wami kubuka nje ebantwini bakithi ukuthi lezi zinto uzithola towards election uzazidla for 5 years yini ngoba uzaze uziphiwe next election ngize ngikhumbule ingoma kaNdux Malax ethi phakathi kwesikhathi angithandi but ngithanda ibedroom yami so ke yiko kukhona all along nxa engasakuthandi cabanga bani uthanda bani bengakunika ukudla umuntu akithi dlana uyevota uvota lenguquko usuthi ukuba empty esiswini it doesn't mean ukuthi you are empty in mind so asinakaneni ngelakusasa lethu lelabantwa bethu yebo abantu balambile but abasuthiswa ngamanga njalo indlala into endala engenandi esikhathi sokhetho kayibi khona ngokuphela kwetemu yombuso lokuba sebenzisa abaphathi bezigaba amasebhuku bewathembisa ama-$50 kanti all along bebengafuni yini ama-$50 lawo so ke ngithanda ukuxwayisa abantu bakithi ukuthi kasinanzeleleni into engasilethela inguquko kithi ngiyabonga ngu-Felix Dube kwebhubhu wadlela
hayi siyabonga balaleli bethu lawo ke bekungamazwi enu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318 umongameli Joe Biden uthi izulu lesiphepho uHurricane Ian beli likhulu kakhulu okokuthi kucatshangelwa ukuthi kungaba kubhubhe abantu abaningi kakhulu. UBiden wethule amazwi la izolo esigodlweni seWashington DC esithi usevumele ukukhululwa kwenkulungwane yamadola ukuthi iphathise abehlelwe ingozi yezulu leli. Yezi laleli zulu libikwa selilubhekise esigabeni seSouth Carolina. Sixoxelisana neseZimbabwe esihlala esigabeni seFlorida, umnumzana Tamrai Kwekwerere saqala ngumbuza ukuthi umumo unjani khonale.
Hayi umumo hayi awulunganga ngapha iqiniso sibili bakho ngoba into ekhona ukuthi umoya oyisivunguzane sibili uchayiwa uyisizihlahla hawa suphuna ezinye izinto emadolobheni lapho ukuthi hayi akumanga kuhle sibili iqiniso sibili kubese ukuthi ke lokho bekusenzakala emalangeni izolo khona lapha ebusuku namhlanje ye hayi lapho esikhona thina hayi izulu lakhona alisali ningi kakhulu eliwayo la umoya awusachayi kakhulu kodwa ke into esikhona ukuthi hey indawo yonke isigcwele amanzi amanzi izulu lime kakhulu sokuvaleka indawo eziningi sibili lokuthi hayi lapho esikhona thina abantu sebethwala sebekhitshwa besiwe endaweni okungalamanzi khona njalo ugetsi hayi ugetsi uhle wahamba hayi into yakuqala ukuhamba leyo ngoba umoya obuchayi uyisama lokuzeni amapholo amagetsi akhona so ayi akumanga kuhle sibili ngabe liqiniso
sizwe umongameli Joe Biden esithi lizaphathiswa ngemali yokwakha njalo izindlu ezaba zidilikile lokunye ukonakeleyo lizaluthola yini lonke usizo lwakhona ngemfanelo njalo
hayi imali le enikezwa nguhulumende vele yinto yenziwa nguhulumende weAmerica kule mali enikezwayo nxa kube lo simesi nje esenza akalayo bathi ngeFEMA FEAMA iyanikezwa abantu ukuthi abantu uyithole wena njengomuntu hayi lokho kuyabe sokusiya ngokuthi khona wena ulamali kwama insurance anjani lokuthi khona usizo lolu uzaluthola njani wena direct kodwa hayi wonke umuntu uyancedakala umuntu uyancedakala njenge ilokhu zweni state of Florida njengoba nechilo uBiden upresident kuthi ukuthi sebeyanikeza ke imali emele vele inikezwe kuma states lapho kuyabe kuyenzakala khona ingozi njengale evele ebuya ngelokhuzeni ngomumo womkhathi
alo ke ngumnumzana Tamrai Kwekwerere isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika esigabeni seFlorida ube khuluma ke le studio 7 ekhona le eFlorida
lo ngumsakazo we studio 7 sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma eVoice of America at the Washington DC
I
isikhathi asisavumi ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. Amatitshala athi lanxa ayithembise ukukhalala umsebenzi ngenxa yokungangezelelwa iholo baya emsebenzini ngoba besethuselwa. Iningi lilokhe likhala ngokucitshwa kwamandla kagetsi mahlayana elizweni. Siluqhiba ke lapha uhlelo lwathola lamhlanje livalelisa uChris Gande abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku www.voandebele.com. Masidibaneni njalo ngeviki ezayo ngomvulo sikhathi sinye kodwa ezantambama ziyaqhubeka nsuku zonke. Asidibaneni.